Disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Namukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 13 kulwesi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Uhulumende otshontsha ukhetho ngohulumende ongesabi njalo ongethukiyo enxa ukukhulunywa ngomthetho. Ngakho-ke labo somabhizimusi babe sesaba ukusendela eduze layo ngoba ngabatshontshela nje ngobathathela izimane zabo engesabi lutho nje.
Inhlanganiso zezisebenzi zithi umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube kumele aqakathekise ingatsha ezifana lwezemfundo, olwenhlalakahle nolwempilakahle lapho ihlela ibhajethi yomnyaka ozayo.
Sifuna imali eningi ibe kuma-services enjengaba izikolo, izibhedlela. Okwesibili, sikhangela ukuthi alube uhulumende ke ubhajetha ke anike izisebenzi ke imali elohlonzi.
Ijali le-House of Representatives kwele Melika seliqalile ukuhlolisisa okwenziwa ngumongameli Donald Trump kwele Ukraine phansi komthetho wokususa umongameli esikhundleni obizwa ngokuthi yi-impeachment. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi ukhathazekile ngokubhidlika kwenhlelo zempilakahle elizweni kanye lezokwabiwa kokudla ngenxa kahulumende athi kakhethwanga ngabantu. Kodwa uMnumzana Chamisa uthi ubonga amanye amazwe ngokuphathisa eleZimbabwe ngoba abantu bebengafa ngenxa yendlala ikakhulu emaphandleni. Usole iziphathamandla zikahulumende athi zaba ukudla lokhu zisebenzisa ezombusazwe. Uchayile ihlombe izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe kanye lamazwe agoqela eleSouth Africa, Zambia, Angola, USA, UK, Australia, Canada, Japan leIndia, umanyano United Nations lenhlanganiso ezizimeleyo ngokuncedisa eleZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba siqale ngokubuza isikhulumeli sikaMnumzana Chamisa uMnumzana Nkululeko Sibanda ukuthi njengoba iningi lisithi likhangelele ukuthi ibandla le-MDC lilethe inguquko elizweni, umbiko lo uzaphathisa kulokhu na.
Nxa kuyikuthi kukhona odube elizweni, umhlambi kumbe singathi uzilukazi weZimbabwe nguye ololwazi olukhulu kakhulu ukuthi kungenziwa kanjani ukuthi kulungiswe indubeko lezinhlupho eziyabe zikhona elizweni. Ngaleso sizathu kutsho ukuthi akudingeki ukuthi kube khona umbiko nxa kuyikuthi kukhona okuhluphayo elizweni ovela kubani nakubani, ngoba wonke umuntu owenza izombusazwe uvuswa nguzilukazi weZimbabwe. Ngalokho uzilukazi weZimbabwe akameleli bani ukuthi alungise izinto zakhe zeZimbabwe.
Kulo umbiko lithi uMnumzana Chamisa uthi kamnanzi uMnumzana Emmerson Mnangagwa njengomongameli ukuthi u-illegitimate. Yilo leli bale lokho elisimangalo yini?
Ye, kathangithi uyabona ukuthi laye uMnangagwa usevuma manje ukuthi u-illegitimate, uyazi ukuthi useqalise into ezifana nabo Pollard ezinjalo ezitshengisa ukuthi uyavuma ukuthi kukhona ukusilela kwe-legitimacy azama ukuthi akuthole ngokuhlangana nalaba bantu. Kodwa angeke akuthole phela ngoba uzakuthola kuphela nxa ehlangane lalo amtshontshela ukhetho. Siyabona lokuthi umkhonomi lawo uyaphitshaka kabuhlungu ngokuthi uthi kawusukumeli phezulu ngendlela yokuthi osomabhizimusi labanye abakwanisa ukufaka kumbe kuletha imali kumkhonomi kabamthembi uMnumzana uMnangagwa ngendlela yokuthi engakhethwanga kahle efakwe i-constitutional court. Akathekele ukuthi uhulumende nxa efuna ukulungisa ezomkhonomi abe nguhulumende okhethwe ngabantu njalo owesaba ehlonipha imithetho yelizwe. Uhulumende otshontsha ukhetho nguhulumende ongesabi njalo ongethukiyo enxa ukukhulunywa ngomthetho. Ngakho-ke labo somabhizimusi babe sesaba ukusendela eduze layo ngoba ngabatshontshela nje ngobathathela izimane zabo engesabi lutho nje.
Sibonile ukuthi kuke kwaba lokuxokozela phakathi kwebandla lokulwisana. Kuhamba njani kubandla kathesi?
angizange ngikwazi ukuthi kube khona ukuxabana kumbe ukungazwani phakathi kwebandla. Ngiyazi ukuthi thina ibandla lethu libele ukubambana okukhulu kakhulu. Kuye kwenzakala ukuthi lapho silomhlangano yethu kukhona abantu abathunyelwe ibandla lezanu besebenzelana ndawonye labo khuphe kwathiwa bazophazamisa umhlangano wethu behluleka. Kodwa akubanga lokuxabana phakathi kwebandla lethu. Ngiyabe ngiswele ukuthi kungaba ixabana phakathi kukabani lobani kubandla leMDC.
Lo mnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla leMDC umongameli Emerson Mnangagwa. Uhlezi egcizelela ukuthi amabandla wonke ezombusazwe afuna ukuxoxisana laye ukulungisa okuselizweni. Akhulumisane laye ekumanyano wePollard, kodwa ibandla leMDC lithi lona lifuna ukukhuluma laye lizimele. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inhlanganiso ezimela izisebenzi zithi umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube kumele aqhakathekise ingatsha ezifana lolwezemfundo, olwenhlala kahle kaZulu, lolwezempila kahle aziphe imali ephezulu kusasa lapho aza kwethula khona uluhlu lwendleko zikahulumende zomnyaka ozayo i-2020 national budget. Isiphathamandla senhlanganiso yababalisi izimtha umnumzana Richard Gundane uthi ugatsha lwezemfundo yilo olumele luthole imali eningi ukuze kwakhiwe izikolo ezintsha njalo ababalisi labo ebengezelelwe iholo.
Sifuna imali eningi ibe kuma-services enjengaba izikolo, izibhedlela. Okwesibili sikhangela ukuthi alubukhulumende ke ubhajetha khe anike izisebenzi ke imali elohlonzi. Njalo anike izisebenzi imali esingathi nganceda imuli. Esikwaziyo okwamanje ukuthi abantu kufanele behole imali esingathi ngesilungu i-7600. Imali esiyikhangelele ukuthi yonke imali engaphansi kwaleyo mali ingazi yatekswa. Ikwesikade sikukhangela luba ke uhulumende usinike ithuba lokuba singaphathisa kuprocess yokubumba ke ibhajeti.
Uhulumende uhlezi ekhala ngokuthi akalayo imali yokwengeza iholo lezisebenzi. Ilanxa kunjalo kaliboni yini esenelisa ukuyengeza kodwa engafiki ku-7000 elikhala ngayo.
Kungani kasivumelani ke ngezizathu zokuthi kungabanelwa yini ukuthi uhulumende ke angaze wavumelana ke labakhokheli bezisebenzi. Nxa sikhangela indleko zikahulumende kusuka kusixake ke thina ukuthi uhulumende ukhala kakhulu ngokuthi kenelisi. Nxa kubuya kundleko zokubhadala izisebenzi. Kodwa sibona ke uhulumende indleko zakhe kwezinye indawo zindleko ezingachasekiyo ukuthi kathi ufike njani. Sibona uhulumende ebhadala imali kuma-cartels.
Loke ngumnumzana Jafet Moyo nombhala jikelele wenhlanganiso ye-ZCTU. Ukusenjalo ke uNtungameli Nkomo uxoxela umnumzana Richard Gundane isiphathamandla senhlanganiso yezimtha.
yabe sikhangele thina ukuthi njalo imali ezifanele ukuthi zinikwe izikolo ukuthi zizincede selazo ziyengezwe. Yabe sikhangele njalo ukuthi nxa sikhangele imali ezosetshenziswa yiMinistry yePrimary neSecondary Education ibe yimali ezakwanisa ukuthi uhlelo lwe-curriculum entsha liphekele phambili kuhle. Nxa sikhangele iminyaka edlulileyo yonke leyo imali ibe ingayeneli ukuthi izikolo le-curriculum entsha esikhuluma ngayo izifundo ezintsha eze-competence-based curriculum ukuthi ziqhubekele phambili kuhle ngoba imali vele ibe ingakwazi. Sokugcina abazali abaningi sebesehluleka ukuthi babhadale imali ze-levy eziyabe zikhwela. Sokumele ukuthi uhulumende akunanze khonokho ngoba nxa sikhangele indaba umsebenzi wokufundisa abantwana lokufundisa abantu abadala abakulele leZimbabwe umsebenzi kahulumende. So kuzamele ukuthi nxa sikhangele thina uhulumende imali leyo ibe khona.
Yiziphi ingatsha elikhangelela ukuthi ziphiwe imali eningi mhlawumbe singathi ezinhlanu elikhangelela ukuthi zihambe phambili?
Nxa ngikhangele nje mina ngingabeka ukuthi iMinistry ye-Education iqakatheke kakhulu ngoba intuthuko yelizwe ivela kumfundo. Abantwana kumele ukuthi sibafundise vele singasoze sidane kumbe sibuyele emuva. So iMinistry ye-Primary ne-Secondary Education nxa sikhangele khona phana abantwana abaningi bavela emulini zabayanga abanye baselwe laphana sebegcina sebephathiswa yimali ye-BIM. Ama-safety net lawo kumele ukuthi abe khona lawo under social welfare. So nxa sikhangele i-department le-social welfare lingathola imali ethize kodwa ama-ministries ingatsho esingakhuluma ngazo i-education primary secondary sikhulume nge-health.
Loke umnumzana Richard Gundane isiphathamandla sezintsha ubexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo we-Studio 7. Idale le-House of Representatives kwele Melika seliqalile ukuhlolisisa emphakathini okwenziwa ngumongameli Donald Trump kwele Ukraine ngaphansi komthetho welizwe wokususa umongameli esikhundleni owe-impeachment. Umnumzana William Taylor, owayengumongameli wabameli beMelika kwele Ukraine, nguye osungule inkundla yokupha ubufakazi kuleli dale. Uveze ukuthi kukhanya ingani umnumzana umongameli Trump wayefuna ukuthi umongameli Zelensky wakwele Ukraine abike emphakathini ukuthi wayesehlolisisa imisebenzi kamnumzana Hunter Biden, indodana kamnumzana Joe Biden, akhangelelwe ukuncintisana laye kukhetho lukamongameli emele ibandla lamademokrats. Umnumzana Taylor uthi kwamhlupha kakhulu ukuthi uTrump labanye bakhe bamisa uncedo lemali efika phose izigidi ezinye zamadola i-$391 million okwakumele inikwe ibutho lakwele Ukraine esenzela ukuthi lokhu kwenzakale nxa uZelensky engethulela uZulu ukuthi ilizwe lakhe selihlolisisa okwenziwa nguHunter Biden owake wasebenzela inkampani yokuphehla umlilo kulelo lizwe. UTrump labanye bakhe bacabangela ukuthi umnumzana Hunter Biden wenza ukungithembeki ngesikhathi esebenzela inkampani leyo okwenza ukuthi uyise wayengumsekeli kamongameli Barack Obama leso sikhathi avimbe udaba lolu. Ake sizwe ke uTaylor esipha ubufakazi bakhe edalele House of Representatives.
President Trump, through Ambassador Sondland, was asking for President Zelensky to very publicly commit to these investigations, that it was not sufficient to do this in private, that this needed to be a very public statement.
Umongameli Donald Trump wayefuna ukuthi umongameli Zelensky aphumele egcekeni ngodaba lolu, hathi ukuthi akwenze ngasese.
Here's what I know. I got several questions. Other officials got several questions as well from Ukrainians asking about the security assistance. So what I know is the security assistance was very important to the Ukrainians. They had begun to hear from Ambassador Sondland that the security assistance was not going to come until the investigations were pursued.
Abantu bakwele Ukraine babebuza kakhulu ngoncedo lolu fuka kumele baluthole. Batshelwa ukuthi uncedo lolu alusoze lube khona nxa inhlolisiso yodaba lolu ingakenziwa.
Ambassador Sondland said that if President Zelensky did not clear things up in public, we would be at a stalemate. He began that again by repeating, "This is not a quid pro quo, but if President Zelensky did not clear things up in public, we would be at a stalemate." And what I understood in that meeting, the meaning of stalemate was the security assistance would not come.
U-Ambassador Sondland wathi nxa uMongameli Zelensky engaphumelanga egcekeni akusoze kube loncedo lwezomvikela oluzanikwa abantu bakwele Ukraine. Kukhanya engani uTrump wayefuna ukusebenza njengosomabhizimusi oyake bambe ugwalo lwezimali esenzela ukuthi izinto zenziwe ngesikhaphekhaphe nxa umuntu efuna uncedo. Lokhu kukhanya njalo kwakusenziwa ngoncedo lolu lwezomvikela.
President Trump's a businessman. He was explaining to me the relationship, the understanding that a businessman would have when he is about to sign a check. And by that, he clearly meant that President Trump was thinking about or had in front of him the possibility of providing security assistance to Ukraine.
Lawa ke ngamazwi kaMnumzana William Taylor obona ngobudlelwano phakathi kwelizwe leMelika lele Ukraine. Ubekhuluma edalele House of Representatives ku committee ye House of Intelligence Committee. Live talk lamuhla kuhlelo le Diaspora Forum. Sikhangela ukuyekethiswa kwemigoqo yokungena kwabantwana kwele South Africa bengalabazali bonke. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngemva kweminyaka emibili abebutho leZimbabwe bekhiphe uMnumzana Robert Mugabe esihlalweni sokuba ngumongameli welizwe ngodlakela uxolo esihlalweni sokuba ngumongameli welizwe, izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi selitshabalele ithemba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa angenza ngcono kulo uMnumzana Mugabe umoyi. UBenedict Mhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Mhlaka 13 Lwezi 2017, kwathi ngokumemetheka kwendaba zokuthi imota zempi yebutho leZimbabwe National Army sezilubhekise esiqondlweni selizwe ukuyakhipha uMugabe ngodli esihlalweni, kwaba lenjabulo enkulu kuzalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Ngelanga elandelayo kwaqhamuka injabulo enkulu kuningi labeZimbabwe njalo kwele South Africa. So kwenziwe isimemezelo ngabebutho besithi sebekubona kufanele ukuthi balungisise umumo elizweni ngoba ababehanqa umongameli bamtshelela eceleni. Lokhu kwalandelwa ukuthi mhlaka 21 Lwezi 2017 uMugabe ethule isaziso sokuthi usesehla esihlalweni ngokuphazima kweso kwagcwala phama ezitaladeni zeGoli lakwezinye indawo izinto zamakhumilini abeZimbabwe beveza injabulo emangalisayo. Ngemva kweminyaka emibili uMugabe ngekho, abeZimbabwe laba bathi le ntokozo eyadlaliswayo njengoba impilo isinzima okwedlula yayikho khona ngesikhathi sikaMugabe. Abanye bathi kwakungaqondanga ukuthi abantu bajabulele isenzo sebutho lesi. Kodwa kumgcini ihlalo weZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngabuthi Mabhena uthi akavumelani labatsho njalo.
Izizalwane zeZimbabwe ngo-2017 ngoNovemba zazijabulela ukuthi uRobert Gabriel Mugabe owayese engu-president okufika iminyaka engu-37 wayesekhitshwa embusweni. Abantu babengathokozeli ukuthi kungene Emmerson Mnangagwa, kodwa babebona kulithuba lokuthi kube lotshintsho kwezombusazwe lemnothweni elizweni laseZimbabwe.
Ingcitshi yezombusazwe uMnumzana Zinzomoyo uthi iphutha labangela ukucabanga ukuthi abangenayo bazabusa ngcono bona labo bevele bengabe bandla linye lomgabe.
Lapho abantu abangabe baphambanisa khona yikuthi ngelanga kusiyabuthanwa kuselebrethwa ukuthi umgabe afukwe kube last push, abantu kwakungamelanga ukuthi bakwenze lokho ngoba kwasuka kwasekubonakala engathi bathi bona i-cool i-right. Kwakumele bazihlalele abantu be-army benze lokho abakwenzayo kwenzela ukuthi bathi ukuthi kodwa abantu azange basisapote sikwenza lokho.
UMabhena uthi ngemva kokubuswa ngocuku okweminyaka, ukubulawelwa izihlobo, ukudliswa imbuya ngoluthi kungelamsebenzi, ukubalekelwa kwelizwe izinkulungwane zabantu goqela labakhubazekileyo emehlweni, kayikho enye into engenziwa ngaphandle kokuthabela ukususwa kwembangela yalezinhlupho.
Ukuthatha kwamasosha kwakuyiyo indlela eyayiqondile, kodwa kokwasuka kwaba lephutha khona ukuthi kawuzange ube lesivumelwano ukuthi nxa sekuphuma umgabe kungenwa njani embusweni, umbuso uqhubeka kanjani, ngoba kwakumele kube lohulumeni wenkazatho owawuzokwenza ukuthi kulungiswe udaba lokuya ekhethweni, lokho ngolwasemzini esingathi ngama-electoral reforms, njalo kube le ndlela yokuthi kuvuselelwa umnotho.
Intsha yebandla lezapho uMnumzana Khanisa Sinkala uthi uZulu akufanelanga asolwe ngokuthokoza akukhombisayo, ngoba awakhipha umgabe laba bazigqokisa isikhumba semvu bona besazi mhlophe ukuthi ngaphakathi bazimpisi.
Siyabona ukuthi uMnangagwa kwakuyikuba ngumuntu wayefuna ukungena nje embusweni kodwa engala plani nelakathi esekakwazi ukuthi uyenzani. Akekho umuntu omjabulelayo ngoba phela nabantwana sebebaleke ekhaya, kusela lutho, sekuwestern lesana isikhathi. Akutsho phela ukuthi umgabe wayengcono, kutho ukuthi sasuka epaneni sayiqela emlilweni.
Isifundiso seZimbabwe uMnumzana Bongani Nyathi uthi themba lonke seliphelile ngokuthi kule nguquko engalethwa ngababusayo okwamanje.
Njengoba ubuhlupheka kusiyaphambili, abasebenzi manje sebehola imali encane kulale ababeyihola ngaphansi kombuso ka lo wayengumongameli uRobert Mugabe. Kwezepolitiki abantu balandwa ezindlini zabo, bayabotshwa, bachaywe, banyamalale. Zonke lezi zinto izinto ezimbi eziqhubekayo ngaphansi kombuso kaEmmerson Mnangagwa. Akulanto etshintshileyo, sisangaphansi kombuso wongcindezelo, sisangaphansi kombuso ohlukuluzayo.
Kodwa akisalwane seZimbabwe uMnumzana Johannes Ncube uthi akavumelani labathi uhulumende okhona usephelelwe ngamacebo.
Hayi, vele wonke amazwe azahlalele inkinga zawo, so siza kulungisa lokho. It's not into a one day. Yinto mpela sazohamba isikhathi ukuthi umhlaba ulunge.
Le nkulumo ekethulwa uMongameli Mnangagwa enyangeni ezedluleyo ecela izalwane zeZimbabwe ukuthi zimuphe isikhathi sokulungisa isimo sezomnotho lenhlalo kaZulu. Kodwa-ke iningi lithi njengoba ukutshengisela ukhetho lokukhonona sekwehlule kulungisa isimo, sebemele njalo uMvelingqangi ukuthi angenele. Melesulo 7 Johannesburg, kwele South Africa, New Benedictine Chapel.
Izakhamizi zeBrunapark ezansi emaNdebeleni zimanyene lebandla lezaphu izolo zavala isikolo sabomongikazi esibhedlela seBrunapark Mission Hospital kulandela ukuqhatshwa kwabongi abalitshumi lasikhombisa abasuka phandle kweMatabeleland ukuzofundela ukuba umsebenzi. Kuthi abantwana besigaba ababebhalele baswela indawo yokufunda. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abebandla lezaphu lezakhamizi zeBrunapark izolo bavale isikolo esifundisa abongi esibhedlela seBrunapark Mission Hospital kulandela ukungathathwa kwezizalwane zemhlubulweni emaNdebeleni esikolo lesi. Isakhamuzi seBrunapark uMnumzana Andrew Dube uthi abantwana besigaba bayabandlululwa esikolo seBrunapark Mission Hospital.
Abantwana bakithi kukhanya ngani bayabandlululwa kakhulu, abanye begcina bekhalala besiya emagoli, abanye begcina bekhalala even lokuya esikolo. Silabantwana sibili abakhwalifaya ukuthi bangangena kunursing kodwa abawutholi umsebenzi. Isikhathi ngibona ngani sesitshayile sokumele kwenziwe something, ngoba singaphongukubukela nje sithule sithi vele kunjalo, vele siyayihlulwa kudala kuzahlala kunjalo.
Unkosikazi Amelia Nkomo uvumelane loDube ethi uma kusehlula kungangcono isikolo lesi sivalwe.
Recruitment yalapha ayikho right, abayihambisi ngendlela e-right ngoba lapha e-Bronabek bakhona abantwana okufanele ukuthi kube baqhatshiwe but babavalela phandle. Ngibona kuwumbono omuhle ukuthi if bengafuna ukuthi babisele bhek ukuthi balungise i-situation engcono isikolo sivalwe.
Umfundisi Hlakanipha Mbongolwane owe-Bronabek Mission Hospital uthi uhlelo lokubhalela ukudinga indawo ebulenjini luhle sibili kodwa akumelanga luvalele abesigaba phandle.
Ilizwe laseZimbabwe lilizwe likhululekile kakhulu. We take their complaints to the relevant authorities. Luhlelo oluhle kakhulu kakhulu ngenxa yokuthi impilo ivele sesikhangelane lokuthi sekule technology. Kodwa ke asifuni ukuthi technology leyi exclude abanye abantu ukwenzela ukuthi abanye abantu bonke babe lema equal opportunities. Vele akula network yikho kuzamele kulungisiswe mntanami. Bayakhala kakhulu ukuthi lolu hlelo lukhiphe abantu babo abazingelisanga ukuthi bangene.
Umgcini sihlalo wezapho eMathebeleland South umnumzana Matthew Sivanda uthi kungangcono isikolo sivalwe ngoba abokuza akumelanga kube yibo bodwa abafunda eBronabek.
Ezapho siyambona ukuthi lapha sithile lokho sasebenza into yokwenza i-tribalism esingayifuniyo. Sina ezapho sifuna ulandele i-devolution layo uhulumende ayivumileyo idinga zapho ukuthi iyo esizasebenza. But it's one of the things that we have to do. So that's why a situation would die. Ukuthi ba ekthe masinya babona ukuthi into leya stop ilina ayisho umlando thina ukuthi sizibona ukuthi into leyo ba ekthe masinya nayo ukuthi wala mthazi ivale thina class ina try ine ivale kuthi hayi kufika abantu bezafu bavale class because bayezethole lokhu nalokho abangavumelani lakuthi uhulumeni sibathi.
Izakhamuzi zeBronabek zikhala ngohlelo lwebulenjini lokudinga indawo ezikolo zikahulumende zisithi ayisebenzi esigabeni sabo ngoba amagagasi ebulenjini awabambi njalo lamandla kagetsi abalawo. Ngimene iStudio 7 ngiseBronabek ngingu-Anastasia Ndlovu.
Yebo ke basibuyisela emuva kancane umculo we Cool and the Gang University Fresh besigqibela uhlelo lwethulwa namhlanje kodwa singeke ehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla leMTC umnumzana Nelson Chamisa uthi ukhathazekile ngokubhidlika kwenhlelo zempila kahle kanye lezokwabiwa kokudla elizweni. Inhlanganiso zezisebenzi zithi umnumzana Mthuli Ncube kumele aqakathekise ingatsha zemfundo kulapho esethula uhlelo lwe-budget kusasa olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.